Yeah, wethu sicala lokuthi kuthiwa yena lo mqondisi moyo labanye abayi 30 eplazini lentaba zinzwini awe Chief Lord mhla ka 8 March bakhuthaza odlakela batshaya u security guard base bethatha le laptop le 14,500 US ebhulunga e Floyd Ambrose. So ucharge ngo section 37 of the Criminal Qualification Reform Act inskewade by court and incitement of public violence.
Sizwa njalo ukuthi akhona amanye amalunga eMthwakazi Republic Party azamiswa phambi komthethwandaba. Betheswa cala bani njalo kuyini elikukhangelele ngalolu daba?
Yeah, ngithokula abanye abayi 31 abagoqela umthungameli we-MRPA umqondisi moyo omapholisa lasenkathulo emaphepheni abo bathi babeyi-32 kodwa amabizo asikajeli amabizo angikhona ngobani. Akwakhathi esikhayelele ukuthi njengoba sesenzile i-application ye-bail ukuthi xa bebethonisa icalelele suka endlini salindele ukuthi inkantolo izathini. Siyabuyela ekhodi ngomvulo ngo-11:45 so sizazi ukuthi bathini, then we'll take it from there. Kodwa amapholisa ebadesali ukuthi bethole i-bail besithi bazabaleka bathanda ukukhuthaza udlame okwenkantolo ekhodayo asikabile nsolo, but i-conduct yamapholisa esolisayo ukuthi isikhathi esiningi bagijimisa into zepolitics ukuthi benze umsebenzi lalapho ungenacala khona, lalapho ungenasidingo sokuthi beyalithi umuntu ethole i-bail baphikisa kuphela. Icala balivumi bayalala icala.